isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olambulela emsakazweni weStudio 7. Ngolwesibili mhla ziku-5 kuLwezi 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, izigidi lezigidi zabantu eMelika zivotile lamhla kukhetho lokudinga umongameli phakathi kukankosikazi Kamala Harris lomnumzana Donald Trump, njalo iningi lilokhe livota.
I-popular vote hayi vele, it doesn't mean anything in America, and ama-Democrats have won 7 of the last 8 popular votes. Electoral College yiyo ekhetha yona umongameli.
Sihlaziya okuningi okuphathelane lalolu khetho sile ngcwethi ezicobungula izombusazwe abavotayo labantu makhaza.
Mbone ngani uKamala Harris nguye ozanqoba, nguye ozaphume ngumthungameli welizwe laseMelika.
Bengifisa ukuthi kube uTrump uyawina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa wona lo msakazo. Izigidi lezigidi zabantu eMelika zivotile, njalo abanye lokhu beqhubeka bevota lamuhla kukhetho lokudinga umongameli phakathi kankosikazi Kamala Harris owebandla le-Democratic Party lomnumzana Donald Trump owe-Republican Party. Bese kuvele kwavota abedlula izigidi ezingamachumi ayisitshiyagalolunye i-81 million kusiyafika izolo kuhlelo lokuvota phambilini kokhetho lolu. Khona kuluhlelo olwe early voting oluqhutshwa endaweni zokuvotela lapho umuntu avota mathupha ukuthi abanye bevote ngencwadi. Izolo umnumzana Trump lonkosikazi Harris bakhankase esigabeni sePennsylvania, sona okuyiso esimqoka kulolu khetho. Bobabili batshengise ukuzimisela lokuthi bazanqoba kukhetho. Uphenyo olwehlukeneyo lubonisa ukuthi ngujikelo bhanqa kulaba ababili, ngakho akwaziwa ukuthi kuyowela ngaphindu kuloxakuxaku. Uphenyo lomsakazo we-ABC News liveza ukuthi umnumzana Trump uzanqoba ezigabeni ezinhlanu ezimqoka kwele Melika phakathi kweziyisikhombisa, kodwa olephephandaba le-Washington Post luthi unkosikazi Harris enganqoba kwezine. I-New York Times yona ithi umnumzana Trump uyakhokhela ngezigaba ezine, unkosikazi Harris ngezimbili, njalo balingana ePennsylvania. Lamhla ntambama eMelika, unkosikazi Harris uzaphatheka embuthanweni wokubukela okwenzakalayo ngalolu khetho esekolitshini le-Howard University eWashington DC, lapho ayefunda khona ngeminyaka yama-1980s. Umnumzana Trump yena uzabukela ukubalwa kwamavoti alolu khetho emzini wakhe eMar-a-Lago ePalm Beach eFlorida. OweZimbabwe oseyisizalwane seMelika umnumzana Gary Tyler Jackson oweTexas olelungelo lokuvota uthi usekela umnumzana Trump. Usinike umbono wakhe ngalolu khetho phambilini kokuvota.
Kulo mdlalo siyasetshenziswa nje, benza ngathi basinikeza ithuba lathi ukuthi sibe yingxenye yokukhetha abantu abangasikhokhela. Lokhu ngikutsho ngalesi sizathu, laba okuzafanele sibe sisiyakhetha kubo esingathi ngesilungu ngama-presidential candidates, sabanikezwa ngubani okokuqala? Sabanikezwa yi-system, sabanikezwa ngabantu okuyiwo ababuswa kweqiniso, hhayi laba esizabakhetha kusase umuntu avuke ngumongameli esithi ngiyobusa kakusuyobusayo. Laba ngabantu abasizinziswayo. Ngingathi mina ngudolelwana olentambontambo okuyabe ethibiliswa khangela ngapha volumu lokukhuluma, so yimsebenzi wakho. Kungaba kuhle nxa kuyukuthi ngalaba abavotelwayo bakhethwe ngumphakathi bebone izenzo lamakhono abo ekukhokheleni. Ngale ngakithi kwenziwa ngabakhona ngalabo abakithi, abantu abaqhathwa yi-system ukuthi bahuquluze la ngapha kunjalo futhi. Kodwa i-system singakhohlwa msakazi ukuthi i-system le kakuso yethu, i-system le ibekwe phezu kwamakhanda ethu ngo-1980 eyokuvota. Besingakwazi lokho thina ukuvota. Angiboni mina kuyinto engathi inikeza abantu inkululeko. basithengisela lokho abakuthi bona phecelezi ngesilungu i-democracy. Kodwa i-democracy yakhona iyasilethela abantu sithi khethani phakathi kwalaba ngakusithi thina esithi nxa sihamba lapha kuma-communities ethu sibone ukuthi hayi uzivanyana ulolwazi nalokho, uzivanyana ulesiphiwo kulokho, nguye ongasikhokhela la, nguye ongasenzela lokho. Okwakhathesi ngathi sebesifuqele ekhoneni, uyabona. So usukhetha ukuthi yikuphi okubi okungcono, ngoba bonke laba bantu phela akuso bantu esiyithi esibacele ukuthi basenzele okuthize, sibona izenzo zabo sinikezwe yibo. Ngakho-ke asila choice phakathi kwalaba, sike sikhethe ongathi ungconywana. Xa nganikeza isibonelo, mungabuza mina, mina yami ivoti kangiyifihli, akusongifihlo ivoti yami, akuso secret. Ngilelungelo lokuyifihla, ngilelungelo lokuthi ngiyisakaze, ngiyipublish. Eyami ivoti iza kuya kuTrump. Nansi isizathu, uTrump ekubuseni kwakhe kasizange simbone gijigijima ngaphandle kweMelika ephathisa kuma-wars. Uthethe imali wayisebenzisa la ebantwini baseMelika. Ungananzelela abantu balala ngaphansi kwemigwaqo la. Kodwa uhulumende njengamanje uyaspenda over 10 million a day ngaphandle kuzimpi ezingelani leMelika. UDonald Trump ungananzelela ikakhulu u-African diaspora deported less people, waxosha abantu abalutshwana kakhulu okudlulela imithanda kakhulu u-Obama. Konke khona lokhu kalikhulumi ngakho. Indaba enza linakekele abantu abanjengabo Kamala. OKamala bakhuluma ngendaba zokukhipha izisi ngokusemthethweni, kakusithi zingalutho lokho. Njalo kaku-addressi udubo esilalo, ngaba addressa udubo mpela, nga bakhuluma nge-issue of immorality ezagwema ukuthi abantu kube lokuzithwala bese we cannot prioritize that. Silambile i-economy ingasebenzi kahle. UKamala nxa usiza ngeze-economy, hayi ngibona ngathi siyabe silahlekile nxa singavotelanga. Yikho ivoti yami isiya kuTrump ngoba ulesifiso sokukhulisa amankampani alapha lokuthi abantu basisebenze, njengoba sibonele nge-track record yakayenzileyo ebusa.
Lowo ngumnumzana Kerithola Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, obexoxa ecingweni lo Ivan Sininga weStudio 7 eseTexas. U-Ivan uphinde waxoxa lo mnumzana Feston Jassy oweTexas, yena othi usekela unkosikazi Harris.
I-election ngiyayibona kodwa amboni ukuthi bakhuluma ngathi thina abantu base-Africa. Khuluma ngezinto ezokuthi thina angiboni ukuthi kusinceda ngani abakukhulumayo. Ngabe kuthiwa ngiyavota, ngicabanga ukuthi bengizavotela uKamala Harris. Kodwa nje ngile mbuzo eyami, and eyami imbuzo i-agenda ukuthi usiphatheleni. Ngiyabona ukuthi siyakuzwisisa sibili, but mina e-America hayi ngi-right. Kodwa ekhaya usiphatheleni, what's your policy? Singakhuluma ngendaba ze-immigration, especially la most of the time abakhulumi ngathi babekhuluma ngabantu be-South America. Thina nje siyaphunguba nje esivunguvungu sakhona nje sidlula. So on that one it's hard ukuthi ngithi kuzangitshintsha ingqondo yami one way or the other. Although ngiyabona ukuthi no uKamala Harris ungani ulama-ideas. IZimbabwe I don't know ukuthi ingafundisani i-America, but IZimbabwe the one thing engiyifisayo ukuthi ngabe IZimbabwe iyafunda ukuthi abantu singaphikisana, but akumelanga sizondane. Ngoba the way engiyibona ngakhona, you definitely need conservative ideas and you need liberal ideas, because when the liberals go too far ngadini but too left laphana, but the problem with IZimbabwe umuntu engathi uvotele u-EB emundeni yakhe utshamisa sokungusatana and vice versa. But then ungawucabanga kuhle like le nto leyo yokuthi uzeukuthi abantu bayachaywa bayenzani bayenzani, you know. At the end of the day, how do you know ukuthi awuchayi muntu ozasilethela i-cure ye-cancer kusasa, and when ucabanga ukuthi uchaya umuntu lowo kanti uchaya ilizwe lonke.
Lo ngumnumzana Feston Jassy oweTexas obexoxalo Ivan Sininga weStudio 7. Ukuhlaziya okuningi ngokhetho lweMelika, uThabo Gancube weStudio 7 uxoxalo olandela izombusazwe weMelika, umnumzana Tim Moringai.
namhla ilanga ngathwala iqhakathekile ngoba abanengi besesimelele lona lelo langa ngoba siyakwazi ukuthi sonke bese sidinwe ngokufonelwa lokubona ama commercials ama advertisements ku TV lama radio bungakwanisa ukulalela una lowa ama devices kungela advert or i promotion ka senator state race presidential lani every 30 seconds. So hayi okwanamhla abantu sebevota, abantu abaningi bajabula ukuthi ilanga langikhona selifikile.
Kungakhangelelwa ukuthi impumela ingaqala ukuphuma nini nxa sikhangela obekusenzakala kuminyaka edlule.
So namhla impumela sizayibona ngabo 8-9 khonapha ukuthi kuyabe sokumenjani ngoba siyakwazi ukuthi ama states amaningi avala ama balloting boxes kuqala ngo 8 ma Eastern time zone, but eKentucky le Indiana bavala ngo 6.
Mr. Mringayi, lingasichazisela ke ukuqakatheka kwempumela ye popular vote njengoba ke umongameli welemelika ekhethwa nge-electoral college engakhethwa ke ngokuthi uvotelwe ngabantu abaningi.
I-popular vote hayi vele it doesn't mean anything eAmerica, and ama Democrats they've won 7 of the last 8 popular votes. So electoral college yiyo ekhetha yona umongameli welizwe. So yikho kwakuqakathekile ukuthi ama contenders lawa ababili uNkosazana Harris and umnumzana Trump bahambe khona awungani kwakulama electoral votes amaningi. I-state esikhangela yonke sonke iPennsylvania, umuntu ozanqoba iPennsylvania kukhanya ngathiwa uzathatha iWhite House ebe nguye umongameli welizwe.
Lo umnumzana Tim Mringayi olandela isombusazwe njalo ohlala eOhio khonapha eMelika ubesecingweni loThabo Kancube weStudio 7.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uza kulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolwesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X neVOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini beintanethi kukheli ethi www.voaindebele.com.
Silokhe sikukhetho lweMelika. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda uxoxele izizalwane zeZimbabwe ngalolu khetho ezibalisa omnumzana Nkululeko Mbano, Peter Maseko, Ngabutho Moyo kanye lonkosikazi Cynthia Dlamini.
Asibanda amachono. Hayi, mina ngokubona kwami sibili ngibone ngani hawu Donald uTrump uyathatha. Trump is winning this one because according to me this lady came in late and replaced Biden lapha. So I think all the swing states ukhanya ngani ngama-conservatives. So Trump will take that. So my gut feeling is why Donald Trump is winning this one, but one. Ayikho kukhona. Ube lelangelisi.
Yala pana kuzima mfowethu phansi phezulu awazakali ukuthi uzahamba njani. Kodwa ngibona ngathi hayi indoda leyana trumpet iyayiblow trumpet iyiblow. I think it's a tight contest ebe abakhona eAmerica. But at the same time engakutsho futhi ukuthi abantu bahlala bakhala ngedemocracy manje lokhu anokwenza okutshaya omunye indlebe manje kwenzeka lapha eZimbabwe ngathi umsindo wakhona mkhulu kakhulu. Kodwa hayi, that's a tight contest. Siyabonga babachisi.
Salibonani, mina ngusamamo seJohannesburg lapha eSouth Africa. Salibona ukhetho eAmerica lapha khanya konke kuhamba kahle. siyabona sibili siyabe sifisa nje ukuthi ngaye lama African countries bayalandela lokho abakubona kwabanye kungabi lobudlamudlamu ukulimazana ngendaba zokhetho. Kodwa hayi, ngesikubonayo mina bengifisa nje ukuthi ngaye uDonald Trump uyabuyela embusweni, uyabuyela esikhundleni ukuthi ngaye uyawina. Ike ngifisayo. Siyabonga.
Ukhetho lukamongameli we-America lukhetho olunzima kakhulu, njalo lukhetho olugcwalelwe zinkulumo. Kodwa mina ngombono wami, ngibona ngani uKamala Harris nguye ozanqoba, nguye ozaphuma engumthungameli welizwe laseMelika, ngoba abantu bayamthanda, njalo abantu abamsundu bakhanya bayagqugquzela kakhulu ukuthi uKamala Harris awine, ngoba befuna umongameli omutsha, njalo befuna umkhokheli ongumuntu wesifazane. Yiwo umbono wami ngokhetho lwaseMelika.
Sanibonani bantu bakithi, ninjani? Yes, uManzonzo lo okhulumayo. Ngendaba le yama-election aseMelika, bengifisa ukuthi kube uTrump uyawina adle umhlanganiso, ngoba uTrump uyinto eyaziwa ngumuntu wonke kazifihli. Angathi uza kufaka impama manje, uvela kufaka impama ngaleso sikhathi. Akafani noBiden. UBiden uzenza umuntu omdala, kodwa uluma efihla, ucasha ngomunwe. Uyabona, uTrump lento ayiyo yona yileyo, akantshintshi. So benginesifiso sokuthi uTrump uma engawina, at least ukudila nomuntu omaziyo, umuntu ongeke azifihle ngomunwe, kungcono kakhulu. Uyabona, ngiyabonga.
Lapho-ke sizwe amazwi ezizalwane zeZimbabwe ezixoxa lentatheli izindaba yethu ezwathisa Sibanda ngokhetho lweMelika, ezigoqela omnumzana Nkululeko Mbano, Peter Maseko, Ngabutho Moyo, lonkosazana Cynthia Dlamini. Kusenjalo untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu khetho, egxila ikakhulu kubudlelwano beZimbabwe leMelika wezombusazwe.
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu ngokuba liyilizwe lithinta ezomnotho umhlaba wonke jikelele. Umnotho weMelika nxa ukhula uyancedisa ukuthi kukhule ezomnotho umhlaba wonke jikelele. Umnotho waseMelika nxa untengantenga kwenza umnotho womhlaba wonke untengantenga. Kanti silezi zinto ezinjengezikubo Ukraine ezikhona eMiddle East lendaweni ezithile, iMelika ilamandla ukuthi izimpi ziqhubeke kumbe ziphele kusiya ngokuthi kungaphi. Ngakho ke lamalungelo abantu njalo iMelika iyathinta indawo umhlaba wonke jikelele, iqakathekile. Ngakho ithinta yonke impilo yabantu kuyo yonke indawo emhlabeni, kungakhathalekile ukuthi yiliphi ilizwe. Ngakho ke bonke abantu bazabe belukhangelele lolu khetho, abanye befisa ukuthi ngabe kunqoba lo, abanye befisa ukuthi ngabe kunqoba lo, abanye njalo besithi ah, noma nguphi onqobileyo kuzafana.
Esikhathini sonke lesi kusakhankaswa uTrump loHarris bengutshikilobhanqa, kodwa kuvotwa nje namuhla, ungathi sokucaca yini ukuthi ngubani ozanqoba?
Zisendala zombili namhlanje ngosuku lokuvota, akukacaci kahle ukuthi ngubani ozanqoba. Ngakho ke kusezamela ukuthi silinde kuvotwe, kuvalwe, kubalwe, kucace ukuthi ngubani onqobileyo. Kanti kuyenzeka njalo eMelika ukuthi kugcine kungama-state amabili kumbe amathathu kumbe state esisodwa esiza kutsho ukuthi onqobayo ngubani. Ngakho ke kusezalindwa, kusengenzeka imphumela iphume namhlanje kumbe icine iphuma kusasa, kusiya ngokuthi ukhetho imphumela iseduzane okungakanani phakathi kwababili.
Emhlabeni jikelele singathi ukhetho lolu luqakathekile yini, njalo nxa kunjalo luqakatheke ngandlela bani?
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu okwedlula lonke ukhetho oluba khona emhlabeni, ngokuba luyathinta amazwe onke omhlaba. Ukutshintsha kukahulumende kumbe ukuqhubeka kwahulumende okhona eMelika kulomthelela kuwo wonke amazwe, kuyawathinta. Kalikho lelilodwa elisala lingathintekanga, ngendlela enhle kumbe ngendlela embi, kodwa liyathinteka noma yiliphi ilizwe. Kanti-ke njalo luqakathekile lolu khetho eMelika kakhulu, ngokuba sibona abantu bengazwani ezintweni ezithile kuzacaca kabanzi ukuthi kambe abantu bahamba lakuphi. Ikakhulu siyananzelela ukuthi ukuhamba phambili ilokho okuphathelene lokuza kwabantu abavela ngaphandle, okuphathelene njalo lezomnotho, okuphathelene lezezimpilo zabomama, okuphathelene nje lokudula kwezinto njengoba sibona njalo nje kukhulunywa ngakho.
Ubudlelwano beZimbabwe leMelika siyazi ukuthi abumanga kuhle. Bakhona abezanu abetheswa izijeziso yiMelika ngoba isithi bephula amalungelo kaZulu. Singabona yini kusiba lenguquko kubudlelwano lobu kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo?
Ubudlelwane bungaguquka kancane kodwa kangiboni ukuthi iMelika izakuma ukukhuluma ngamalungelo, ukukhuluma ngentando yombuso okhululekileyo, ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu lomthetho. Lokhu izahlale kukhuluma njalo, kanti ke kungakhathalekile ukuthi ngubani osesihlalweni. Uncedo iMelika eluphayo ngokuphathelene lokusizwa kwabantu abalambayo eluzaqhubeka lukhona, kuncediswa ezibhedlela lakho konke lokhuyana, kungakhathalekile ukuthi ngubani. Kulabo abangaphansi kwezijeziso zenotho kungatshintsha lapha lalaphana kusiya ngokuthi ngubani osesihlalweni, kodwa siyakwazi ukuthi lokho kuzayo ngokuthi uhulumende weZimbabwe yena wenza njani ukuze lo ongene esihlalweni kumbe oqhubeka esesihlalweni kube lula ukuthi atshintshe ubudlelwano.
Uhulumende weZimbabwe singathi ukhona yini afuna enqobe phakathi kukaTrump loHarris?
Ngicabanga ukuthi abakuhulumende weZimbabwe bazabe bekhangelele kakhulu ukuthi ngabe kunqoba uTrump ngendlela akhangela ngakhona izinto. Kodwa ke ukuze kuguquke ubudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe bube buhle kakhulu, kusezadinge ukuthi kusetshenzwe kuguqulwe indlela abohulumende laba babili ababona ngayo, abakhangela ngayo izinto. Kanti ke phezukwa konke kuzadinge ukuthi lona ilizwe leZimbabwe lilwise lezo zinto ezivimbela ubudlelwane obuhle phakathi kweMelika leZimbabwe, into ezinjenge corruption lakho konke khona lokhuya. Kungakhathalekile ukuthi nguTrump okhona kumbe nguHarris okhona, kumele kube lenguquko ezithile eZimbabwe ezizakwenza kulula ukuthi kube lobudlelwane obuhle phakathi kwalawo mazwe omabili.
Lowo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo ummeli wesigodlo seMelika iZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont utshele intatha izindaba lamuhla ukuthi eHarare ukuthi bayathemba indlela ukhetho lweMelika luqhutshwa ngayo ngoba eleMelika lilomthetho icacileyo njalo ihlonitshwayo ngumuntu wonke, okokuthi akula muntu ozenzela santando, njalo abantu abensundu labo sebe bayahlonitshwa. Kukanti omunye wabancintisayo ngomunye wabo. Asizweni amazwi akhe ngamafitshane.
Transparency and accountability are the cornerstones of a thriving democracy. They give the people confidence in the vote, and they allow the people to hold their leaders accountable. And that's where I turn to my second issue, participation. Democracy is not a snapshot of November 5th. It's not even a free and fair election. Ours has been a long road from our founding to ensure that every voice is heard and every vote is counted. Through our Civil War, through our Civil Rights Movement, 100 years after that, we have fought to include African Americans who were originally erased from our democratic processes. And tonight, for the first time ever, a woman of color is representing one of the main parties on the presidential ballot of the United States.
Lawo ngamazwi ka Ambassador Pamela Tremont omela isigodlo seMelika eZimbabwe obekhuluma lentathelo izindaba eHarare. Ngesizwe imbono yenu balaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp ngokhetho lweMelika.
Sihlobo zakithi bantu bakithi, hayi siyakuzwa lokhu kwase-America. Thina abanye akusijabulisi ngoba siyazi ukuthi uTrump mangawina khona vele abantu bakithi bazoba senkingeni kakhulu lapha e-Africa. Siyazi ukuthi uTrump umuntu odlame, umuntu olwa nabantu abaphuma ngaphandle. So okunye futhi siyazi ukuthi uMzansi wona vele iSouth Africa ihamba ngesithende se-America. konke nje ukwenzakala eAmerica nalapha emzansi bakwenza bakukopisa ngendlela okungakhona usho kusho ukuthi ma uTrump awinile hayi abantu bakithi basenkingeni kakhulu kuzophela nje ukujabula kwethu elizweni lele njengoba vele kuqalile njengoba le ndaba leyaqalwa nguTrump last day president wabuya futhi so mase kabuye kusithuku kusho ukuthi lapha emzansi kuzobulawa abantu mahlayana nje ngoba amandla bathola le longu hambo luhanjwa e-America nakwayikopisa ayikho into abangayikopisiwe lapha emzansi into enye nenye bayikopisa enziwa e-America so eish hayi kulisizi nje eziyamangala abantu mabajabuliswa ukuthi uTrump awine awinani ngoba vele yena une-apartheid yena ngokwakhe akanabo ubuntu ukuphila nabanye abantu
ye kustudio 7 litshona njani losazi betabati mina ngiyayizwa inkulumo kaharis kodwa kangihambisani layo kunento avumelani layo ukuthi ethi yena yena akavotelwe uzaqeda izimpi uKamala Harris ulawo wonke amandla okuqeda impi even kusasa engavuke eqedile kungathi kuseyafika iThursday seyiqedile ma ukuthi uyafuna vele ukuyiqeda ngoba vele njengoba iqhubeka isapotwa yibo leyo mpi yibona abasupply yibona abanikeza ngezikhali so why kuthiwa votani then ngikoqeda impi wonke ama-president wonke nje even lase-Africa ama-president wonke atsho njalo votani ngizenza ukuthi limfake basayenzi leyo nto leyo I think sokuyisikhathi sokuthi kwelinye ilanga even ema-countrini wethu la akula muntu okuyathiwa kuthiwe votani ngizenza ukuthi qale uyenze ube sesivota sesibonile okwenza ukuthi ma usubaleka ubaleke nathi sihlale sine-something esiyiphetheyo ungathi uzayakho umgwaqo uyakhe before kufika ama-election ma ubaleka usuhamba sesikuvotela akulandaba umgwaqo siyabe sihlelelayo inethiwekhi siyabe sihlelelayo and I think indlela esokumele imentalithi esumele siyisebenzise kungarojwa nto yenzani ukuthi nizayenza ukuthi kayiqede manje uHarris ulayo leyo phawu ngoba uyi-vice president uJoe Biden basebenza bonke since bayikale bebonke le nto yezinto ayekho kuba yinsozi layo kuba yigroup
studio 7 basakazi bethabahla hhayi olubingelelayo ngu-owner waselupane yilapha manje ngasegoli e-East London hayi sifisela ukuhle i-America ekhethweni lwanamhlanje ongathi abantu bengazivotela kakuhle kungabi khona ukulwa kungabi kudonselana kungafanani nokwakithi ngapha ngapha kithi hayi kunzima ngempela kunzima uthi siyavota kuthiwa kunama-ballot papers asazi ukuthi kithi kahle kahle kuyalunga nini nethemba ukuthi bambi bazokwazi ukuthi babheke babone kwabanye ukuthi kuvotwa njani
studio 7 hayi siyabonga inews zenu siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle lowenzayo kodwa ke mina ngiyamangala ukuthi lezi nsuku seligijimisa i-election ye-America nsuku zonke America kanti thina sesihlale e-America yini ake likhulume ngendaba zeZimbabwe indaba zepolitiki yeZimbabwe elitshiyane le-America le ya khulumani indaba ze-SADC iZimbabwe ise-SADC ayikho e-America please just give us a break nge-election ye-America le everyday Trump Harris elisiyekele nge-America le sesitshile nge-America le khulumani ngeZimbabwe lapho
angibingelele ngingomunye walabo babhekele ngisolokhozi kukhetho lwemelika elami senti ngilifaka kubaba uDonald Trump ngezizathu 1, 2, 3 uDonald Trump ungumuntu ongacociziyo okhuluma into njengoba injalo avele ayibeke obala akafihli kuhle lokho akenzi sengathi yena besesenza sengathi hayibo kanti njalo uDonald Trump ngoba uyathembisa ukubana laba babulalanayo miningi imiphefumulo eseyifile emhlabeni lo okuyinto ezwisisize ukuhlunga kangakanani engikhangelela ukubana njengoba ethembisa uDonald Trump ukuthi ma kuyena otholile isihlalo esikhulu uzozama ukukhulumisana nala madoda abulala abantu bakamlimi wabantu bakankulunkulu wabadala ngomfanekiso wakhe wabaletha emhlabeni kodwa naba laba bantu bababulala hwilinili okuqondana ikakhulu laba bantu base-Israyeli ababalwa nasebhayibhilini ukuthi ama-Israyeli angazi ukuthi ama-Israyeli la achiyene kangakanani nalawo esifunda ngawo emabhayibhilini ngoba eyisebeqede abantu
kanti naba uphathileka lokunjene siyama democrats iyasekela izimpi zomhlaba ubana abantu kababulalani kabalwisani okuyinto embi banikeza imali banikeza lokho nalokho ukuthi abantu bebulalani.
Siyibonge abalaleli be-Studio 7 embikwa besithulele yona ku-WhatsApp lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa ngokhetho olufanayo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.